Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela kustudio 7, omgqibelo womhlaka 8 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukuthengisela ukwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na?
Kodwa ke bakhona abantu abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla le-National People's Party lilungiselela umhlangano we-Congress kulandela ukhetho olwenziwe ngempelasonto.
Ya la maqembanjana azaba maqembanjana azabelwela i-survival, azabelwela ukuthi abe khona kuligi. Kodwa ke akukho okumalisa azakwenza, azakwedliwa iwina lapha nalaphana. Kodwa ke ayi bona babehlangana namathimu amakhulu anjengabo-Dynamo Zakuyalindas nabo-Cape Zakoplatinum, kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le-Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukuthengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana lele Zimbabwe na? Ukuthengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa umongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona loweZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini ephayamthetho ukuthi kakulamuntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi umongameli Zuma akaphumi. Bathi labo abangani balezikhalazo ngomongameli Zuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise ingatsha ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, ikomiti elikhulu le-ANC bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo owayengungqongqotshe wezezimali labanye ongqongqotshe. Ikomiti lele elikhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana umongameli uZuma lo mnumzana uPravin Gordhan obephethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship, yikho bakusekela lokho. Kodwa ke abakutshilo nje basesabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelele we-ANC uKwende Mantashe lo mcimingcebo we-ANC uZwelimkhize lapho abaphume khona besithi bona abahambisanda lokho okwenziwe khona ngumongameli ukukhipha labo ongqongqotshe. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hhayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi womphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe, ungathini wena ngakho?
Engikunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu umongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo bathi bona yinto yamakhiwa le nto eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engu umuntu omnyama esingakunanze esingakwazi esamsekunanzelele kodwa kunyongane kuyavela ukuthi umongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamandebele babona umZulu engomuntu oyisihlobo samandebele engawubeka ngaleyo ndlela ukukhanya nganosekelo lukhonapho yikho esingani siyakubona kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi bathi bona nxa kungasaxwayisiswanga kuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi so type ukuthi anti-status esokutho ukuthi sokuyabanzima ukuthi lizwe leSouth Africa liboleke izimali emazweni.
Hello ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leNational People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akukabekwa ilanga kodwa sikhelethi seseduze nje kuzokudlulinywa ngezimbili ukuthi ngaphi akukaphelelisiswa kuzadinisiswa kodwa sikhelethi kwakhona ingaba seHarare ingaba koBulawayo akukaudedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sika nkosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalifisa lokho naye sesukile sonke ukuthi kuzomele kudinge omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Baningi futhi abantu ephathini ebandleni laba bantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Yeso sikhalele ukuthi wenawo wafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahleli bekhethi umuntu ozaphikenzamawarisi.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo omunye wezikhulumeli zebandla leNational People's Party obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Zamlela ndwandwe
zamlela
ndwandwe
zamlela
zamlela mshweshwe
zamlela nampa bafowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungamile inkomo. Lamhlanje ngisegwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo lani balaleli mthakazi omuhle.
Ye kunjani egwanda Mkandla, sizwa kuthiwa lamacimba amaningi kakhulu lonyaka.
Egameni kunzima lapha abantu behlabe vela inxa zonke zelizwe inkalo zonke lezi zimbi angithi khona babesigabeni kuphela athi abamandebeleni kuphela abantu bavela khona legajana nani gajana nje ogajana uomtare masingo bhuera usiya khona le ingabona bakhona phoza inxa zonke zelizwe sibi bebuya bezogwela lawo macimbi ngobana abemaningi kodwa angithi lesikhathi sihamba ase siyala ngani kancane ephela kodwa ayibona ukuthi sibebalile bagola njengoba sisitsho lanxa ugolo wakhona okunye hayi awuseyigolo kwesikwazi
yikuphi lokho benza njani
uyabona ngomo lamahla bezilalanileyo indawo nendawo ilezinto zayo lendlela ezenziwa ngayo amacimbila nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvelingani khola babana sebebuya lamahluki abanye bagamula isihlahla siwele phansi sithi ngawela phansi bagole konke lalokhu okuncinyane bade bashaya babhuqe bangajiyi lala amanye angithi icimbi lizalwa licimbi xa kugolwa kukhona okumele ale ayekelwe avunyelwe ukungena phansi wenzela ukuthi kuzalwa amavivanelana kube kubekelwa amanye amacimbi kanti lakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani yibona la macimbi abaabadisela abantu aphiqale lokhu elamahlamvu esisifini icimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile othi nxa ulikhama kungaze kwaphuma amahlamvu laluhlaza kuphume ongathi ngamanzi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela manje lapha bapho benza ubuya zonke lamawala njengomhlala yenza benza lezinto ezizilayela kwenza ukuthi la macimbi la agcine enyamalala nkomo nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani asezisukile eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu asezukwazi ukuthi zibanjwa njani yekela abanikazi benze into yabo wena usukuthola sowulungisiwe ngoba uyabe usukubambanisa nekusasa labo kuqondanela lokhu okuyabe kusenziwa
kula mithetho yini babumkandla umhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamulizi sahla lapha
inkomo lo mthwakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe lanxa ingalotshwa ngaphansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi okumele kwenzakale kodwa ngenxa sekubuya laba abantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yabona vele kabayilandeli lolimi olukhulunywa vele ngabalwazi kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labonzwathi indlala abantu bangalamba bayakhohlwa nemithetho lamasiko lalokhu kumele bakwenze ngakho mbona ngathi imithetho lanxa ibona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini bazidingele amacimbi labo bengabuzanga nokuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu badinga umbusobhuku umlisa kumbe induna angithi abanye abantu sebazinika amandla othi bazishayela bona umthetho benza umathanda nje imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani kuyafana leli zwe lakhona wonke umuntu nje wenze kusekhanda lakhe
ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini
igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bawafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivelisi ilihlo lentswala ayisabona isibhono sonwabo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babumkandla siyabonga kakhulu
hayi lami ngibongile lami mahlabezulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa
lobe kungomnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
hayi siyabonga ntungameli lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu
ukuqala ngokwamukela kuhlelo mnumzane.
Hayi, ngibonga. Kunjani
so? Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi udaba lwe-curriculum lolu esizwa amadijala amaningi ekhala ngalo luhamba njani? Kuyini kahle kahle okwenzakalayo? Ungasitshela nje ngamafeature.
Ye, uMinister wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo. Kodwa-ke okusihluka kuphambanisi kakhulu ukuthi le i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke ibisiqala owakhathesi. Esikubona kwenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa. Kodwa-ke akula mabhuku akhangizele ukuthi-ke asetshenziswe kwizifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabo zabo-map display, eze-heritage studies nokunye nje kunjalo. Konke lokhu nje akula mabhuku angikhona. Kukanti okwesibili njalo nje ababalisi kazange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha ngoba akuzange kube le mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani. Okwesithathu, siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu. Ngizacela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithetha ngo-3-4. Okuyinto enzima kakhulu siyakwazi thina njengabo sezemfundo ukuthi-ke umntwana olesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso lalele esize esikubiza ngokuthi i-concentration span. Njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela. Abakhona abantwana abangene ekuseni batheze ngo-12 abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5. Ikanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu abangene ekuseni azayithayisa ntambama. Konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu.
Manje kuyini okuzayenzakala? Kukhona yini elikwenzayo lina njengenhlanganiso?
Ye, thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sibhalele ephalamende sibhala i-petition sibacela ukuthi hhayi abami mbijana ukuthi bafake uhlelo lwe-new curriculum kukhulunyiswane kulungiselele ngoba eqinisweni elihle ezikolo lelitheni eliphelileyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudlalwa nje abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani.
Kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha i-curriculum yona le entsha nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko?
Ye, okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo njalo nje-ke nxa kukuthi singela amabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda njalo ababalisi abakwazi ukuthi kumele basindiseni benzele ama-syllabus kawakho konke lenje into eziphathane nokuthi zifundise njani kazikho. So ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke iminyaka uzazisele abantwana bengafundi asazi ukuthi emsebenzini lapho bazabhala njani njalo bebhalane.
Hhayi, bezwakala esikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, kudlule ngile sale kuthi abalaleli.
Hhayi, lathi sifoni. Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxela ukuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Bale balaleli, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana kilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuxoxwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaxoxe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Igama lami uThandiwe Ngwenya, ngingudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe.
Nxa selitshengisile libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni?
Yes, ngibona ngani mase sithengisele umahluko zaba khona ngoba lolu luhlelo lwabo mama ngithi uthi kungabi lokubandlululanga lokukhethana in terms of esokwenzakalayo nje so sibona ngani umama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omunye lomunye adlale iphathi yakhe and secondly sibona ngani i-government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo akumelanga kube lokukhethana njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana akumelanga kube lokukhethana abantu bonke balamalungelo alinganayo zikhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulula lokhu kwezinye indawo abantu bakwasi akumelanga kubandlulula kodwa kase sizama ukukhumbuza ukuthi lokhana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 ye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement sifuna ukuthi sifake i-pressure mdidana ukuthi kwenzakale atleast ngesilinganiso esingani sithezugana mdidana
kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama libone ngani abesifazana ibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini abanjengabantwana kumbe abagogekileyo abaningi-ningi
kwenethu uhlelo lwabomama sigoqela labantwana sigoqela labagogekileyo omama njalo sibone ngani ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela kwenzakala zibantwaneni especially abangamankazana abagogekileyo vele bale problemi naleyo yokuthi labo bathi bayabandlulula so sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhwana ukuthi akumelanga kube lokubandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba into eyavunyelwana ngo-2013 kanti sisuku ku-2017 but sibona ingani i-progress yangikhona ingani phansi
liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane babuye bonke yini liyababona bamabandla ehlukeneyo liyababona benhlanganiso ezithiyeneyo bakhona yini abebandla lezanu phela
siyababona bonke sesike sasebenza labo bonke ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhaji lapho mina ngingahlangana labo kuma-program esifalawo babeke phansi amabhaji phansi baphakamisa amabhaji abo kube ngumama so lapha singena ehlelwani lolo singomama singela bhaji lelane lokuthi ngiwephati kumbe ibhaji lelane lokuthi ngi-white organization even thina ama-women's movement sibuye sonke saba ndawonye njengabomama saba munye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi phe sikhuluma ngento le sisendaweni ezithileneyo amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi liba lo mkhosi omkhulu liba lo msindo omkhulu okuthi ekugcineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo but singakhala lingakhala liyi-one akuzwakali but lingabuya ndawonye ngisho even in practical terms lingabuya ndawonye lixhabalale kadilike imzini so iphe sikufunayo
obaba-ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathe sisikhuluma obaba yibaba abathethe indawo eziningi esifuna ukuthi kuthubulule khona esithi kukothiwe aba-intshaji bendawo zena lezo ngabobaba njalo obaba abaningi bayathakazelela ukuthi silufuqe uhlelo lolu so ngaphandle kokuthi sisekelwe ngobaba amakhiye kwezinye indawo zingasela ngoba kibo baba so siyabadinga obaba ukuthi basisekele siyabadinga obaba ukuthi sibe labo siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo la kusasa kulabanye abanye sibanxusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzi lutho
sibongele ukuxoxa lawe kuhlela
hhayi lami ngibongile kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Thandiwe Ngwenya umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Women Politicians into Better Zimbabwe sixoxe laye eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga Sithandekile okwezemidlalo isizini yemidlalo enguqu ye-Premier Soccer League iqale ngeviki edluleyo ukuhlaziya lemidlalo sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uCassius Jay Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Nje ngeminyaka yonke nje iqale kuhle abasekeli babo abaningi bakhanela ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagahle ngoba isikhathi emasizweni amanela bengathi beyisilela phambili. So athi sibathengile ama players bayiplaye njengeRodrigo Mthuma bamthethe kuDynamos la yiplaye ama players enye ngathi suke eDRC enye ngathi suke eTanzania. So kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sizobona bedlala umdlalo oweZimbabwe National Army Charity besidla iplatinum. Maybe it is strong kakhulu la khona nje kodwa bazodliwa bona ebuqineni beshiwa iCapes ngamapenalty kodwa hayibona kuyathembisa kuyihalinda singoya lo nyaka sathi kuzohamba kanjani
kuDynamos ke
kusobanzima iDynamos ngathi lahlele ngamaplayers athile abeqhakathekile kakhulu ohlaliseni uMthuma labanye abaya abavile abaomnye ngathi umfana kalo eDintasa abaphumile baye ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so kukhona kuyilimaza kakhulu ngoba bese kuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizwe sesiyaqala baluza amaplayers anjengalawo abaphume baphandle so khona kuzabalimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-charity shield Capes yabadla umdlalo we-Premier League abawudlale ifike ephelileyo leyo weekend edlulileyo badliwe kuhomu kukhona kuthengisa ukuthi kuzoqhubeka kukhona sikubona kuDynamos iminyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amatimu azabe esehambe ngoba thi sikhanye iCapes Capes ali strong izoshallenja okuthi nxa ingasiqhubeka idlala endlela edlala ngayo iza ngilapho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga sibadolele eShabane 0-0 kodwa-ke iyathembisa nihlala kuhle kakhulu ngoba sibona ku Champions League sesekhona kodwa kweDynamos hayi ngathi akuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika bazaphika letha amatimu amane ngazabe sehambile sizo
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City lecholocho lamanye angakagxili kakhulu ku-PSL wabona njani?
Ya la maqembu anjani azaba amaqembu lana azabelwela i-survival azabelwela ukuthi abe khona kuleague kodwa-ke akukho okumani sazakwenza azabodliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke hayi ngibona ukuthi babehlana namatimu amakhulu anjengabo-Dynamos labo-Highlanders nabo-Capes labo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurviva la ku-survivor akhona kumele baqale kathi esudobha ama-points 1-1 ngoba amanye asakwenza kona isizini ngaphela ibimika kube ukuthi ngoba sibe relegate amatima ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe relegatiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanathi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke sikhandela amatima amakhulu anjengoDynamos Highlanders neCapes neplatinum stars lamanye nje siwazimyeka yonke ukuthi bazabuye phambili lamancane la kumele babobesiqine khona kusaqala khona.
Alo-ke nguCassius Jace Manampofu ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kusukela kuzandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 engoma engoma
ingoma 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 ka Sandra Ndebele ehamba lomzo 7 besigcubela uhlelo lwalamhlanje igama ng Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.